Yeah, empeleni vele imali isho khonoko ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le into enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration eyokhetha ibe nzima kakhulu ngoba abantu babe balana yazi lezi nto. Labanye abantu bakhona umuntu pho ngokuvuka nje khona yena useyi-presidential candidate engelawo ngisho lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi kube le investment sivile labantu labo futhi bangayi kundaba zepolitics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona lawo bekwazi ukuthi kambe nxa luzi 20,000 hayi no yekela sibe le candidate eqondileyo sibe ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yes, ngokubona kwami naye kwengibonayo njalo nje vele yikho okufaneleyo futhi ukuthi khona vele babe balutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa kukhethwe ebantwini abathathu kukhethwe ebantwini abahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti kuzayenza ukuthi ube very efficient lama-results la angabile confusion. Nayikho ukubona kwami lokho kodwa imali le iqondile sibili ukuthi kayibe nenge kwenzela ukuthi khona kungabi mphungu ungena nje wonke umuntu athi uzokhontesta engekho serious. So kathesi kwengikhona sizabona khona abantu aba very serious, siyabona la mabandla very serious. Uyabona ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukhontesta kodwa ungelalutho nolalo lanxa vele sivotelwe ikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona babantu ababekhethiwe babe lokho nje bezidlela imali behola imali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho mbonani mina kuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.